umphefumulo lomoya, amabala la achoni sibidi. Nga ungezwa ibala elithi umphefumulo lelithi umoya, ucabangani. Abanengi bathi amabala la acho okuthile okungabonakaliyo lokungafiyo okukhona phakathi kwethu. Bacabanga ukuthi umuntu angafa, ingxenye le engabonakaliyo iyaphuma emzimbeni ibisiqhubeka iphila kwenye indawo. Njengoba abantu abanengi bekholwa imfundiso le, bayamangala nxa besizwa ukuthi vele kayifundiswa liBhayibheli. Pho-ke, ilizwi likaNkulunkulu liwachaza njani amabala athi umphefumulo lomoya? Ibala elithi umphefumulo lisetshenziswa njani eBhayibhelini? Ake siqale ngokukhangela ibala elithi umphefumulo. Kungenzeka usakhumbula ukuthi ekuqaliseni, izindimi ezasetshenziswa kakhulu kubhalwa iBhayibheli yisiHebheru lesiGriki. Lapho bebhala ngomphefumulo, abalobi beBhayibheli babesebenzisa ibala lesiHebheru elithi nefesh kumbe elesiGriki elithi psihi. Amabala la amabili atholakala izikhathi ezedlula ezingu-800 emibhalweni. Nxa ungahlola ukuthi ibala elithi umphefumulo kumbe elithi imiphefumulo lihunyutshwe njani eBhayibhelini, kuza kucacela ukuthi ibala leli litsho okokuqala abantu, okwesibili izinyamazana, kumbe okwesithathu ukuphila komuntu loba okwenyamazana. Ake sikhangele eminye imibhalo sibone ukuthi ibala leli lisetshenziswe njani ngezindlela lezi ezintathu. Abantu, ezinsukwini zika Noah, abantu psihi abalutshwana kuphela abafica mibili bebonke basiliswa ngamanzi. 1 Petro 3:20. Evesini leli kuyacaca ukuthi ibala elithi psihi licho abantu, uNoah, umkakhe, amadodana akhe amathathu labomkabo. U-Exodus 16:16 ukhuluma ngemilayo eyaphiwa ama-Israyeli mayelana lokubutha imana. Batshelwa ukuthi bathathele umuntu nefesh ngamunye osethenteni labo. Ngakho imana elalibuthwa lalihambelana lenani labantu emulini ngayinye. Ezinye izibonelo ezisebhayibhlini lapho unefesh lo psihi abahunyutshwe ngokuthi umuntu kumbe abantu zitholakala kuGenesis 46:18, uJoshua 11:11, Imisebenzi 27:37, lakuRoma 13:1. Izinyamazana. Indaba esebhayibhilini emayelana lokudalwa kwezinto ithi, uNkulunkulu wathi, akuthi amanzi anyakazele ngezidalwa eziphilayo, nefesh, njalo akuthi izinyoni ziphaphe ngaphezulu komhlaba, zidabule emkhandlwini womkhathi. Njalo uNkulunkulu wathi, akuthi umhlaba uveze izidalwa eziphilayo, nefesh, kusiya ngemihlobo yazo. Izinanakazana ezihuquzela emhlabathini, kanye lezinyamazana zeganga, yilezo kusiya ngemihlobo yazo. La kanye kwabanjalo. U-Genesis 1:20-24. Emavesini la, izinhlanzi, izinyamazana ezifuywayo, kanye lezinyamazana zeganga, konke kuqanjwa ngebala elilodwa elithi nefesh. Izinyoni lezinye izinyamazana lazo zibizwa ngokuthi nefesh ku-Genesis 9:10, U-Levi 11:46, laku-Amanani 31:28. Ukuphila komuntu. Kwezinye izikhathi ibala elithi nefesh lelithi psihi licho ukuphila komuntu. UJehova watshela uMosi ukuthi bonke abantu ababefuna ukukubulala loba ababezingela umphefumulo wakho nefesh ngokwe New World Translation sebafa, U-Exodus 4:19. Izitha zikaMosi zazifuna ukwenzani? Zazizingela impilo kaMosi. Okunye okwakikwenzakala yikuthi lapho uRakeli ebeletha indodana yakhe uBenjamini, wayesephela umphefumulo wakhe loba nefesh wawusuphuma ngokwe New World Translation. UGenesis 35 verse 16 kusiya ku 19. URakeli walahlekelwa impilo yakhe ngaleso sikhathi. Khangela njalo amazwi kaJesu athi, "Ngingumalusi olungileyo." Umalusi olungileyo unikela ukuphila kwakhe loba umphefumulo sihi ngokwe New World Translation ngenxa yezimvu zakhe. UJohane 10 verse 11. UJesu wanikela ngomphefumulo wakhe kumbe ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu bonke. Emavesini la eBhayibhili kuyacaca ukuthi ibala elithi nefesh lelithi psihi licho ukuphila komuntu. Uzathola ezinye izibonelo zokusetshenziswa kwebala elithi umphefumulo ngendlela le ku 1 Amakhosi 17 verse 17 kusiya ku 23. UMatthew 10 verse 39. UJohane 15 verse 13. Laku imisebenzi 20 verse 10. Ukuqhubeka ufunda ilizwi likaNkulunkulu kuza kutshengisa ukuthi emavesini wonke eBhayibhili akula ndawo okutholakala khona ibala elithi nefesh lelithi psihi lihambelana lelithi ukungafi kumbe ubuphakade. Kodwa imibhalo ithi umphefumulo uyafa. ULevi 21 verse 11 uthi, "Kamelanga angene lapho okulesidumbu khona loba umphefumulo ofileyo nefesh," ngokwe New World Translation. Elithi umoya lisetshenziswa njani eBhayibhelini? Khathesi ake siqoqe ngokuthi ibala elithi umoya lahunyutshwa njani eBhayibhelini. Abanye abantu bacabanga ukuthi umoya ngelinye ibala nje elitsho umphefumulo. Kodwa lokhu kakuqondanga. IBhayibhili liyakucacisa ukuthi umoya lomphefumulo ngamabala amabili atsho izinto ezehlukeneyo. Njani? Abalobi beBhayibhili babesebenzisa ibala lesiHebheru elithi ruach kumbe elesiGriki elithi nefma lapho bebhala mayelana lomoya. Imibhalo yona ngokwayo iyakutshengisa ukuthi amabala la atshoni. Ngokwesibonelo iHubo 104 verse 29 ku The Holy Bible iNdebele lithi, "Nxa Jehova ususa umoya, ruach, wazo ziyafa, zibuyele othulini ezavela kulo." UJakobe 2 verse 26 laye uthi, "Umzimba ongela moya, nefma, ufile." Ngakho emavesini la, ibala elithi ruach lelithi nefma atsho lokho okwenza umzimba uphile. Nxa umzimba ungela moya kumbe umoya wokuphila, uyabe ufile. Ngokwesibonelo, mayelana lozamcolo owaba khona ngesikhathi sikaNoa, uNkulunkulu wathi, "Ngizathumela uzamcolo wamanzi emhlabeni ukubhubhisa konke okuphilayo ngaphansi kwezulu. Zonke izidalwa eziphefumulayo ezilomoya, ruach, ngokwe New World Translation, uGenesis 6 verse 17. Yikho ke, ibala elithi ruach licho amandla angabonakaliyo aphilisa zonke izidalwa eziphilayo. Umphefumulo lomoya kwehlukene. Kudingeka umoya ukuze umzimba uphile njengoba nje iradio layo idinga amagetsi ukuze isebenze. Ukuze kucace lokhu, cabanga ngeradio encane. Nxa ungafaka amabattery eradiyweni leyo, ubusuyilayitha, singathi umlilo oyabe usemabattrini la yiwo owenza ukuthi iradio isebenze kumbe iphile. Nxa iradio ingasela mabattery, ayisebenzi kumbe singathi ifile. Lokhu kunjalo lange radio esebenza ngegetsi. Layo iyabe ingasasebenzi nxa ingasaqhunywanga egetsini. Ngendlela efananayo, umoya ngamandla enza ukuthi umzimba wethu uphile. Okunye yikuthi njengamagetsi, umoya awulamizwa njalo awungeke ucabange. Ungamandla nje kuphela. Kodwa nxa umoya kumbe amandla okuphila ungasekho, imizimba yethu iyafa, ibuyele othulini eyavela kulo, njengoba umhubi watsho. Umbhalo kaMtshumayeli 12 verse 7 ku The Holy Bible iNdebele nxa ukhuluma ngokufa komuntu uthi, Lothuli umzimba wakhe lungakabuyeli emhlabathini lapho lwavela khona. Lo moya, ruach, ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Nxa umoya, amandla okuphila, uphuma emzimbeni, umzimba uyafa ubusubuyela lapho owavela khona, emhlabathini. Ngendlela efananayo, amandla okuphila abuyela kuNkulunkulu lapho avela khona. Lokhu akutsho ukuthi amandla okuphila aya ezulwini. Kodwa kutsho ukuthi nxa umuntu angafa, ithemba lokuthi angaphinda aphile ngesikhathi esizayo liyabe selikuJehova. Singathi uNkulunkulu nguye kuphela ongamvusa. UNkulunkulu nguye kuphela ongafaka umoya kumbe amandla okuphila emuntwini esebenzisa amandla akhe ukuze umuntu aphile futhi. Kuyaduduza kakhulu ukwazi ukuthi lokhu yikho kanye uNkulunkulu aza kwenza kulabo abasekuphumuleni emathuneni. UJohane 5 iverse 28 lo 29. Nxa uJehova esevusa abafileyo, uzabumba umzimba omutsha womuntu oyabe efile, abesewenza uphile ngokufaka umoya kumbe amandla okuphila kuwo. Kuzaba yisikhathi sokuthokoza okukhulu. Nxa ufuna ukwazi okunye okunengi okuphathelane lokusetshenziswa kwamabala athi umphefumulo lelithi umoya eBhayibhelini, uzathola okuza kunceda ebhukwini elithi What Happens to Us When We Die, lasebhukwini elithi Reasoning from the Scriptures emakhasini 375 kusiya ku 384. Amabhuku la adindwe ngofakazi bakaJehova.